Soko izika disenda bako VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza eWashington DC.
Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngolwesine mhlaka 16 Mabasa 2020 nguPractice Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje, ukuqansa kwenani labantu asebefunyene belegciwane lecoronavirus obulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho.
Ngiyalixwayisa ngesikhathi lesi ukuthi asibekezele nini sihlale nini ezindlini njengokuxwayiswa kwethu. Ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umkhuhlane okhona njalo umkhuhlane osingenile kakhulu edorobheni lethu lakoBulawayo.
Seliqongile inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane woqhuqho lwe-malaria eGwanda South laya kwabayisikhombisa.
Sihambela eklinika, wafika watest malaria, wasebanjwa malaria, wahlatshwa amajekiseni angu-2, waginyiswa lamaphilisi angu-2, kwathiwa simhambise eManama, wafika lapho watesta futhi malaria, wabanjwa futhi malaria, wabe sehlatshwa amajekiseni angu-2, wafakwa lama-drip angu-4, wagcine sefakwe ku-oxygen, phaka saphefumuli kuhle.
Lo nyaka lapho ilizwe lifikisa iminyaka engamashumi amane lokhe latholayo uzibuse, uZulu, ingcitshi zezempilakahle la abasebenza ezibhedlela bakhala ngesimo esibi sezempilakahle elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Ukuqansa kwenani labantu asebefunyane belegciwane lecoronavirus obulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho. Ugaja lubona ngezempilakahle lwazise izolo ntambama kubana phakathi kwabangamashumi amabili lantathu abahlolwe izolo kobulawayo abahlanu babo batholakale belegciwane leli. Lokhu sokusitsho ukuba eZimbabwe jikelele abantu asebefunyelwe beleleli gciwane sebengamashumi amabili lantathu njalo asebefile balokho bebathathu. Emhlabeni jikelele umkhuhlane lo usuhlasele abantu abedlula kancane izigidi ezimbili 2.1 million. Wabulala inkulungwane ezilikhulu lamashumi phose amane 138,487. Emazweni awezikazi le-Afrika sebezinkulungwane ezedlula ezilishumi lasikhombisa 17,247 labulala phose inkulungwane eyodwa 910. Abezempilakahle kumasipala wakoBulawayo bazise namhlanje ukuba naphakathi kwabahlanu laba abafunyenwe belegciwane le-coronavirus izolo abane babo bangamalunga omndeni munye lo munye osebenza kwesinye isibhedlela saleli dolobho. Ngokuqansa kwaleli nani idolobho lakoBulawayo yilo eselikhokhela eZimbabwe yonke ngenani lasebefunyanwe belegciwane le-COVID-19. Le yinto eyethusa izakhamizi kanye labezempilakahle bona abathi uZulu kumele ahlale ngasemakhaya achiyane lomkhuba wokuhamba-hamba. UBathabile Masuku usethulela lolu daba.
Umnumzana Ivindosi Ziba unobhala wezina uthi bamadasadasa bezama ukuthi bazilungiselele ekulwisaneni lomkhuhlane we-COVID-19 kobulawayo.
Udowesi ukhangele nanelalo olukhulu kathesi indaba yonaleyo ukuthi ama-cases awe-COVID-19, ama-positive cases loke yanda, especially lapha kobulawayo. And loku vele sokwenza ukuthi lathi sibe worried, sibe anxious. So sinasesikhangelele ukuthi silwise ukuthi ingozi leyo ibe phansi, ingasikhulele.
Umnumzana Mike Ndiweni oyisakhamuzi sakoBulawayo uthi abantu ababoni ingozi elethwa umkhuhlane lo ngoba belokhe bebonakala beminyezelene ezitolo.
Indaba yokukhuphuka kwenani labantu ababanjwa umkhuhlane lo we-COVID-19 liyakhathaza kakhulu. Lusiza ukuthi-ke abantu khanya nje beloke besithi cala celeni bakhohliwe abantu ukuthi inkalakatha yengozi eyenzakala edolobheni lakoBulawayo. Kwakhangela nje emzileni yokuthenga ukudla ezitolo abantu babeminyene vele kabavulana izikhala ukuthi bekwazi ukuthi umkhuhlane lo uthelelwa ukuthi nxa abantu bethintene. So indaba elusizi kakhulu.
UDokotela Ruth Labode umgcinisihlalo wekomiti ebona ngezempilakahle edalela ephalamende uthi bebekukhanyelele ukuthi inani lizaqansa kodwa hatshi kobulawayo kobulawayo kodwa ilizwe lonke
ukukhwela kwamakhesi kobulawayo kwamkhuhlane weCovid bekuvele kuyinto ade siyimelele asikho kodwa asoze ibe ibulawayo yodwa izaba yiZimbabwe yonke wonke umuntu olengqondo kufanele abekwazi ukuthi yena vele iCovid iyakhwela kwezindawo lakithi izakhwela masingavikeli
umnumzana Rodney Jele ukansila ka ward 23 enkulumane uthi abantu kumele balandele izixwayiso abaziphiwayo ukuthi bengabambi umkhuhlane lo
ngiyalixwayisa ngesikhathi leso ukuthi asibekezele nini sihlale nini ezindlini njengokuxwayiswa kwethu ngenxa yokuthi umkhuhlane lo we-COVID-19 umkhuhlane okhona njalo umkhuhlane osingenile kakhulu edorobheni lethu lakobulawayo singakhangela nje kuvuka kunamhlanje inani labantu asebebanjiwe positive sebelithumi khathesi inani leli selingangezelele so kuqakathekile ukuthi sipractice social distancing sipractice even le hygiene ukuhlanzeka njalo kuqakathekile ukuthi sihlale ezindlini ukwenzela ukuthi singawutholi umkhuhlane lo
iningi labantu likhanya lethuswe kakhulu ngokuqonga kwenani lasebefunyenwe belegcikwane le-COVID-19 kobulawayo ngesikhathi esifitshane kangako abantu kodwa babonakala benyakazela edolobheni ikakhulu ezitolo bezodinga impuphu ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingubathabile masuku
le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC lisibamba kumagagasi athi 909 medium wave 4930 7270 laku 9885 kHz ku-short wave ekuseni kusukusela ngo-6 kusiya ngo-7 kuthi-ke ntambama kusukusela ngo-7 kusiya ngo-9 pm sitholakala ku 909 medium wave laku 4930 6040 laku 15460 kHz short wave.
Seliqongile inani labantu asebebulawe ngumkhuhlane woqhoqho owe-malaria eGwanda South kulandela ukubhubha komunye owesifazana ohlala eKafusi Bikinini otshonele esibhedlela seManama. Lokhu kutsho ukubana asebebulewe ngumkhuhlane lo eMathebeleland South sebeyisikhombisa. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Abogatsha lwezempilakahle bathi bakhathazekile ngokuqonga kwenani lalabo abahlaselwe luqhuqho eBedbridge kanye leGwanda South lapho abantu abedlula inkulungwane lamakhulu amahlanu asebetholakale belomkhuhlane lo. Umqondisi wezempilakahle ezansi eMandebeleni uNkosazana Rudolph Skojore utshele umsakazi weStudio 7 ukuthi sebeyisikhombisa asebebulewe luqhuqho kulomhlubulo. Ngokunjalo uSkojore uthi baphakathi kokuqoqa amambule okuvikela imiyane ukuze baphe labo abangelawo. Uthi baphakathi njalo kokufafaza imithi lapho kulamanzi ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwemiyane. Obhubhele eManama ngolwesibili lo ngunkosikazi Edith Nkomo obele mnyaka kuzalwa engamathumi amahlanu lasikhombisa. Sixoxele zibulo lakhe uPretty Spanda ngesikhathi bezolanda isidumbu eManama otha unina ugule phoso kweviki esekhaya ngemva kokuthi ahanjiswe eklinika ngomvulo kule viki.
Sihambela eklinika wafika watest malaria wasebanjwa malaria wahlatshwa amajekiseni angu-2 waginyiswa lamaphilisi angu-2 kwathiwa simhambise eManama wafika lakho watesta futhi malaria wabanjwa futhi malaria wabe sehlatshwa amajekiseni angu-2 wafakwa lamadrip angu-4 wagcine sefakwe ku-oxygen kuthiwa kasaphefumuli kuhle besithi mhlawumbe imalaria yangkhona izayehla but yagcina ingayehlanga kwasekusithi ngo-7 ekuseni wasesitshiye.
Uzulu ukhathazekile ngokumemetheka kwalo mkhuhlane wona obungavamanga kolomhlubulo. Iningi elifana lomnumzana Ngqabutho Mpofu lithi likhathazekile ngohulumende okhanya igoqe izandla abantu besifa.
Umkhuhlane weqhuqho kwelakithi eMandebeleni usubhuqa over 960 cases abantu asebebanjelwe umkhuhlane. Kodwa-ke kasiyezwa uhulumende ethatha inyathelo. Kasiboneni, sizikhase, kasikhipheni khonalokhu okuncane silakho sikuhlanganise sigijime siyexhasa abantu bakithi abadinga usizo.
Abezempilakahle bakhuthaza uZulu ukuthi asebenzise amambule njalo agcobe lamafutha ahitha imiyane ukuze azivikele kuqhuqho. Inkuthazo le iza ngesikhathi kuvela ukuthi abanye bakhela inkukhu zabo izilugu ngamambule emiyane bengawaphiwa ukuthi abanye bagole ngayo inhlanzi kulokuthi bazivikele. Abezempilakahle bathi njalo ukuphatheka emsebenzini ngaphandle efana lokugola kwamacimbi, ukwelusa izifuyo kanye lokwenjiwa kwegolide ngezinye zezizathu esezidala ukonga kwenani lalabo abahlaselwe yilumkhuhlane. Kusenjalo umasipala wedolobho leGwanda echasane labo somabhizimusi kanye labezimayini namhlanje basungule uhlelo lokufafaza imithi ezitaladeni ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus. Ekhuluma lapho kusungulwa lolu hlelo umphathintambo obona ngokwenzakala ezansi emaNdebeleni umnumzana Abednego Ncube ukhuthaze ozulu ukubahlala ezindlini ukuze kwenqatshelwe ukumemetheka kwalomkhuhlane.
Kuyana abanye abajala ukukwenza ntambama besiya amabhawa besenza amabhawa ngaphezu izindlili zabo, please ake kume corona le iziphele.
Inani labahlaselwe ngumkhuhlane wecorona lalo liya ligonga mihla ngemihla elizweni lasemhlabeni jikelele. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Lo nyaka lapho ilizwe lifikisa iminyaka engamashumi amane lokhe latholayo uzibuse, uZulu ingcitshi zezempilakahle labasebenza ezibhedlela bakhala ngesimo esibi sezempilakahle elizweni esiveza ukubana uhulumende akenzi lutho ukulondoloza lolu hlangothi ngokwezinga laphezulu okuzakwenza kube nzima ukulwisana lomkhuhlane we-COVID-19. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Uhulumende ubika ukuba ilizwe lilezibhedlela ezigabeni zonke zelizwe, ukuthi lezicinti zonke elizweni zile klinika kodwa kucunula abaningi yisimo salezo ndawo zokwelaphela. Ngalesi sikhathi amazwe omhlaba ebhekana lodubo lomkhuhlane we-COVID-19, iningi lithi ngabe uhulumende ubevele ebeke eceleni imali kulolu hlangothi ibizabangcono imizamo yokulwisana lawo. Ingcitshi umnumzana Charles Nyoni uthi ilizwe selokho lathola uzibuse kalizange lizihluphe ngokuqakathekisa ezempilakahle.
Singakhangela nje endabeni ezempilakahle kusegcekeni nje ukuthi hayi akula lutho oluhle esilwenzileyo nxa sikhangela i-COVID leyi esikhona kathesi ukuthi izibhedlela zethu kade vele zingalungiselelanga.
Lokhu kusekelwe ngunkosikazi Michelle Zimunya isakamuzi seHararena othi umumo wezempilakahle selokhu ilizwe lathola uzibuse ulihlazo.
I-health system yeZimbabwe ilihlazo. Ungaya esibhedlela uswele khona ukuthi uphiwe iparacetamol, odokotela bethu abala even ama-gloves.
Umongikazi kwesinye isibhedlela ongafundanga ukuqanjwa ngebizo yena ukhala ngeholo eliphansi.
Awukwanisi uthenga anything from imali, and because of that abantu abaningi abasasebenzi kakuhle, kulama strike amaningi, abantu bayafa emsebenzini, sometimes athola kungela even iparacetamol.
Makumbe uthi ubona abakufunayo ngaphandle kwemali isimo esihle sokusebenzela.
Njengathi thina amanesi sile problem enkalakatha ngoba siyabamba laba bantu kithi kuma public hospital babuya sibabambe asila ma protective clothing angona abantu basinika.
Imizamo yokukhuluma lomphathi intambo ezempilakahle udokotela uBhadaya Moyo yehlule ngoba ubeyengasabela ucingo lwakhe, kodwa uhulumende uthi uzimisele ukuvuselela ezempilakahle. Loba nje ilizwe lenelise ukufundisa abongi abaningi, iningi labo kalilamisebenzi okwenza abanye babo babanje ngamandla ukuyadinga imisebenzi kwamanye amazwe aholisa ngcono. Laba abasebenza elizweni badla ingqoqo zomlomo ngoba iholo labo lingeneli ukunakekela imuli zabo njalo liphansi kulabo bonke emhlubuleni wangezansi ye-Afrika. Uhulumende uviya ngezithezo zomnotho athi zethulelwa ilizwe ngamika, kodwa ingcitshi ezicubulunayo zombusazwe zithi imali echaphazwa kunkohlakalo ngabakuhulumende ilakho ukulondoloza izibhedlela zibe lakho konke okudingakalayo. Isivumelwano samazwe e-Afrika esabuja declaration sithi lapho amazwe angamalunga ehlela indleko zawo kumabhajethi kumele abele isilinganiso sokungamachumi amathathu ekhulwini 30% emsebenzini wezempilakahle. EleZimbabwe lona kalinanzi lesi siqondiso. ngeqiniso likhetha ukwabela imali eningi kuhlangothi lezomvikela. Uzibuso walonyaka unanza phansi kwendimba ethi Zimbabwe at 40 defining a decade towards vision 2030. Bekumele umbuthano walonyaka ube kobulawayo kodwa wamiswa ngenxa yokuqhamuka komkhuhlane we-COVID-19. Ngimele 27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha a Voice of America ese Washington DC. Ku Live Talk lamhlanje uhlelo asihluzeni bomama. Siqhubeka sikhangela ukusabalala kwegciwane le-coronavirus emhlabeni jikelele. Kodwa ke likhumbule izihlobo. Ngenxa yodubo lwe-coronavirus asenelisi ukulinxusa ukuba nalingene kulolu hlelo ngogcino njengoba sisebenzela sisenzile. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane siziphiwa nguNtungameli Nkomo.
Kulomfundisi wesonto yeRoma obotshiweyo wamiswa emthethwandaba kwele Kenya namuhla esetheswa icala lokumemethekisa umkhuhlane we-coronavirus ngemva kokwehluleka ukuhlala ngekhaya emveni kokwethekelela kwele Italy lapho okubhahe khona lomkhuhlane. Umfundisi Richard Onyango Odu uba ngumuntu wesibili kulelo lizwe ukwetheswa icala leli. Umkhokeli wakwele Germany unkosikazi Angela Merkel uthi lanxa ilizwe lakhe selenze umsebenzi omuhle ekulwisaneni le-coronavirus, ingozi yomkhuhlane lo isakhona. Ngakho uthi uzulu kumele aqaphele. UMerkel uthi inani labahlaselwa yilomkhuhlane kulezi nsuku likhanya selehlile. Kepha uthi uzulu kamelanga ayekethise ngoba lokho kungaguquka yiloba yisiphi isikhathi.
Ivanda leMDC lithi akula lutho lokunanza ngelanga likaZibuse ngoba uzulu weZimbabwe ithwele nzima ngokudula kwentengo yezinto ezimqoka empilweni yakhe. Ivanda leli lithi njalo ukusilela kwezibhedlela ezilongele umkhuhlane we-coronavirus elizweni kukhomba sobala ukwehluleka kwebandla lezanu PF ukuthuthukisa impilo kaZulu eminyakeni engamashumi amanele isidlulile. Untungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxele lomgcini sihlalo we-MDC uNkosazana Thabita Khumalo.
Thina njengebandla le-MDC Alliance elikhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa, ilanga lokuthi likaZibuse sithi Independence elizayo kusuku ezilandelayo kayisilo langa elizasipha impumela ngoba sithwele gadalala njalo sesilomkhuhlane lo okuthiwa yikorona leyo. Sikhuluma kunjenje sisezindlini kodwa siphakathi kwenkinga yokuthi ukudla kakutholakali. Uma kutholakala ezitolo sebekwenze intengo okokuthi kuba nzima lokuthi uye kulezo zitolo uyedinga lokho kudla. Kulobunzima kakhulu. Ngakhangela njalo sikobulawayo silodubo lamanzi, izakhamizi eziningi zazilamanzi zifika esikhathini sokuthi zihambe kumabhoholes ziyethatha amanzi kodwa kuba lenkinga yokuthi kabanelisi ukuthi baphanane indawo yokwenzela ukuthi bangaphanani lo mkhuhlane okuthiwa yikorona. Kodwa kuba lokuxukuzela njalo kuyabe kusitsho ukuthi ungaphuza ukuthi uyefika awusoze wanelise ukuthi watholela amanzi. So kuswelakala kamanzi lakho kuzangezelela ukuthi siphanane lomkhuhlane oyikorona.
Abezanu Makhumalo bathi lesi yisikhathi sokuthi uzulu weZimbabwe ebambane elwisane le-coronavirus, hatshi ukukhombana ngeminwe phezu kokudilika kwezibhedlela lokunye okungahambi kuhle.
Ezibhedlela sokuyindawo yokuthi siyefela khona ngoba akakunamuhla izanu yabulala izibhedlela zethu.
besile themba lokuthi njengoba lumkhuhlane usufikile njalo bephiwe izimali zinhlanganiso zabo WHO labo DFID besithembe ukuthi bazazama ukuthi bavuselele lezi zibhedlela silungiselela lumkhuhlane. Kodwa ukukhona esikubonayo ukuthi sebelande izibhedlela ezafa ntolontolo yizo abazama ukuthi bazivuse, esibona ukuthi kuzazihlukuluza ngoba sizafika esikhathini esokuthi lezo zibhedlela izafa ntolontolo sebezivusile asoze zanelise ukuthi zincede uZulu wakuleli lizwe. Yebo naye kakumelanga ukuthi sikhombane ngeminwe, kodwa kukhona uma sesifike esigabeni salowo mkhuhlane kuqakathekile ukuthi sibe nyandanye. Kodwa singakhangela iZANU ilifuna ukuthi isebenze yodwa, kayifuni ukuthi ibambane lebandla lethu ele MTC Alliance elikhokelwa ngubaba uJamisa.
Unkosazana Thabita Khumalo ngumgcini sihlalo webandla le-MDC njalo ulilunga ledale lephalamende. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo wake wamela isigaba se-insiza edale linye ulilunga le-ZANU-PF umnumzana Malaki Nkomo, yena-ke othi usuku lukazibuse luqakathekile kakhulu kuZulu weZimbabwe. Unkomo uthi okukhulunywa yi-MDC akuqondanga.
Into yokuqala engizothanda ubana ngitsho yokubana sitshisela wonke umuntu weZimbabwe ikhefu elihle. Sikhanelane lokuthi sesenelisa iminyaka engamashumi amane sithole uZibuse. UZibuse wabuya ngendlela ebuhlungu lapho kwachitheka igazi eliningi. Kuyindlela ukuthi sasisilwa sibanga ukuthi abantu abamnyama labo babonakale njengabantu, kunjalo nje sibe lakho lathi ukuthi sikwanise ukulima, sikwanise ukuba lama-mine lakho konke osokuyikho ubona ukutholakala kweZimbabwe. Singakhali Afrika yonke uZibuse singakhuluma ngayo ukuthi ukhona elizweni leZimbabwe lapha abantu abathole khona ubuyibo babo, sithola ukuqatheka komhlabathi lokunye okunjalo.
Abe-MDC bathi ukusilela kwezibhedlela ezilungele izigulane ze-coronavirus kukhomba sobala ukwehluleka kwenu njengeZANU-PF kusukela ku-independence. Uthini ngalokho?
Okufanele ukuthi abantu bakunanzele futhi njalo bakuvume okuliqiniso ukuthi umkhuhlane lo usuke wethusa umhlaba wonke, wehlela umhlaba wonke jikelele. Singananzelela lalawo mazwe sithi athuthukile ajunyiwe yulo umkhuhlane bengelazo lezo zibhedlela ekade zingagcina abantu, kade belezibhedlela nje ezikazulu ezokwelapha uZulu. Kuyafana leZimbabwe, uma umkhuhlane lo suthe wafika siyananzelela ukuthi uhulumende uthi usukumile wadinga izindawo lapho abantu abanjani abangagcinwa khona. Ukuthi namhlanje abantu ngasukuma bathi ibandla leZANU-PF lehlulekile ukubusa ngamanga lawo aluhlaza athe joko, ngoba uma sikhangela kulamaklinikhi lezibhedlela okuningi okwakhiweyo ngemva kwe-independence okujonge ukuthi kuncedise abantu uma bathe bagula kumbe kwaba le mkhuhlane. Abantu abafunde ukuthi bavume iqiniso, singathi nalapho kufanele khona singasoli khona sigijimele ukusola.
Abanye bathi uhulumende kaluphathi kuhle udaba lomkhuhlane lo, nanku uyehluleka ukuhlola abantu ngobunene.
Abantu bakhalele ukuthi ilizwe lethu liphiwe ama-sanctions ukuze lehluleke ukusebenza kumbe ukuthi lithole uncedo lapho ufanele lithole khona uncedo. Namhlanje sesiqondane lalo umkhuhlane, abantu sebefika futhi njalo bakhombele ibandla leZANU-PF ukuthi liyehluleka. Iqiniso elikhona ukuthi ibandla leZANU-PF elilo elohulumende lizame ngemizamo yonke ukubona ukuthi lisebenzisa okuyikho esikuthola sikukhona lapha kwelakithi eZimbabwe. Singathi senza ezethu izimali singelancedo olukhulu esilithola kwamanye amazwe ngendlela ukuthi abantu bakhale ukuthi siphiwe ama-sanctions. Ngibe sembuya lapho ukuthi ilizwe leZimbabwe bekhokhelwa ngumongameli ubaba uED Mnangagwa bathe sebezilusa kulalo umkhuhlane bathethe amanyathelo onke ofanti bawathathe.
Umnumzana Malaki Nkomo lilunga leZANU-PF njalo wake wamela isigaba se-insiza South edale lephalamende. Zikhanya ziqonga izihlakalo zokuhlukumezana lokulwisana okukhulu kwabeZimbabwe abayizithandani labatshadileyo kwelebhilithane kubangelwa yikutshona abantu bezivalele ezindlini phansi kweziqondiso zikahulumende zokwalela abantu ukuhamba-hamba eze-lockdown emizameni yokuvimba ukuthelelwana lula kumkhuhlane we-coronavirus. U-Ezra Jesus Vanda we-Studio 7 usethulela lolu daba.
Amapolisa eNglandi yabika ukuthi inani labantu abahlukunyezwayo ezindlini liyaqansa okwethusayo. Lokhu lockdown yaqalayo njalo iningi selibojiwe. Unkosana Thoko Sibanda weSouthern-on-Sea uthi umkakhe sevuke ubhiyane emhlukumeza kunye lembuli yakhe.
Yazi kwaba lo ungazwani la endlini, umkami waqala ukuba lolaka, qala ukuxabana labantwana. Esengumuntu ongasaqedakaliyo nje ukuthi ungumuntu onjani. Kuthe ngolwesihlanu lwe-Easter, nangu esithi ngizwe ngikhuluma lo muntu oyindoda efonini. Engitshaya ngamampama, engikhama, engivumisa, ethi ngikhonfesa into engayaziyo. After that ethatha ifoni yami, eyitshayelela phansi yafa. Azama ukuthi mfonele abakubo ukuthi mbatshele, yena manje kafuni futhi ukukhuluma lapho. So kunje nje sikhwalana endlini asikhulumisana.
Unkosazana Monica Nkomo laye uthi umkakhe umthwalise amagabha avuzayo.
Kuhlezi kuliwa lapha ekhaya. Amapolisa elisezi SARS ngoba he abuses me all the time and my parents want me to be patient. But indoda iyabekezelela. Silabantwana abangu 2 and bayabona okwenzakalayo sisilwa njalo nje. Khathesi ubotshiwe and wathiwa angahlali endlini. Kodwa my parents bathi ngimekele abuye endlini ngenzele abantwana.
Ukuthaya umfazi kuleli lizwe kuyabophisa. Mnumzana Norman Mshonga zamkhalela unje usevela amiswa phambi komthethandaba waseBirmingham.
Njengoba liyazi isikhathi se-lockdown ayikho into ongayenza. Unkosikazi wasenithathela i-remote efuna ukubukela okwakhe ngase ngimjwamulela ke ngenkandami. Nangu umuntu ebuya lamanzi enithela ngamanzi. Ngokwethuka ke lami ngasukuma ngamfuqa. Ngoba vele kwasekumanzi phansi wathelela wawuwa walimala isandla. Kunanka amapholisa asefikile endlini. Babe befika bembopha bentata behamba lami epholisi. Hamba ngayangena ikhothi. Ekhothi bafika bangicharge nge-assault. Bambhadalisa ifine £250. So ngilapha sengile criminal record.
Alisibo besifazana bodwa abahlukunyezwa ezindlini. Kukhona labesilisa abadlaka lo club. Umnumzana Tawanda Ncube ngomunye wabo.
Last week wakhohlwa ukuloga out ku computer yakhe, ku Facebook Messenger. Wabona ixoxa lamadoda abatshelana ngezothando. Ande ngaba amadoda akhona aza afika 7. Ande kukhanya ke bonane lawo labantu. Ngoba babekhuluma ngezecansi. Ikwangidabula inhliziyo kakhulu. Manje ngazama ukuthi ngibuzisise ngizame ukuzwa ukuthi kanti kwezayalani. Washo wavuka ngolaka wathi mphume endlini yakhe. Athezi nje njengilanga ngokumngani wami. Yena nguye olomsebenzi ongcono lapha endlini. Ngiyikho vele ngidelela so. Besilomntwana oyedwa kodwa yena ulabakha abayi 2 from umtshato wakhe wokuqala.
Unkosazana nokuthula moyo weSouthampton usebuhlungwini ngokuhlukunyezwa ethi yena semelele ilockdown ukuba ke iphele esule umtshato wakhe.
Ile 30 years ngiyendile labantwana abathathu. Kodwa ukuthi ngi-abuse kanje, i-lockdown iphela nje, ngiyachiya ingcekeza leyo. Usekabheki ngambamba ekhuluma lo nondindwa wakhe efoni, sesilwa lami. Angitshaye kanje, hayi bo angeke ngihlalele i-abuse enje. Behlala ephuma esithi uyatshawa ngumoya. Kanti yena uyakhuluma lomfazi wakhe eGoli.
Unkosazana Naline Dlovu, ingcwethi kwezomkhuhlane wengqondo esebenzela eBedfordshire. Yena ke uthi ukuqhamuka komkhuhlane weCoronavirus ngenye yembangela yokudlephana osovamile kwabahlatheneyo.
Abantu bengahlala bevalele ndawonye okwesikhathi eside bagcina behlukumezeka or behlukumezana. Kube le nkulumo ezimbi ezigcina zisenza abantu balwe. Abanye njalo i-anxiety ngokwenzakalayo kugcina umuntu egcina ephethwe ngumkhuhlane wengqondo. Ama-mistakes eqala ukuvela kwabathatheneyo njalo sokulokuthonisisana nsuku zonke. I-lockdown levele kusazaba labantu abazagula kakhulu ngomkhuhlane wengqondo.
Umkhuhlane we-COVID-19 ngaphandle kokubulala abantu kukhanya uzachitha imizi yabantu abaningi. Kumnyama yonke indawo njalo kule Britane i-lockdown iyaphambili. Akwaziwa ukuba iphela nini. Abantu asebefunyene beligciwane le-COVID-19 eNgilandi sebezinkulungwane ezidlula ezilikhulu. Kukanti ababhubhileyo sebedlula inkulungwane ezinhlanu. Ngimele Studio 7, igama lami ngu-Ezachisa Sibanda.
Singakalugqoki uhlelo lwethu lalamhlanje, wathi sikhangele ebesilazo. Ukuqansa kwenani labantu asebefunyanwe belegciwane le-coronavirus wobulawayo lisuka kwabahlanu lisiya kwabalishumi ngelanga linye izolo. Sokwethuse abantu abaningi kuleli dolobho. Selikhonile inani labantu asebebulewe ngumkhuhlane woqhuqho owe malaria eGwanda South laya kwaba yisikhombisa. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxidus Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.